uma kuthiwa umuntu kamongameli utshaye umuntu kuba ludaba olukhulu kakhulu. Okumangalisayo ukuthi abaphephandaba akahulumende lemisakazo ikanye ne-TV yabo zange bephathe ngale ndaba, kibo kube ngani indaba engazange yenzakale. Kodwa akumangalisi kulaba kithi esikwaziyo ukuthi bekusenzakalani ekhaya insuku lezi ezedlileyo. Siyakhumbula okwenzeke eChinoyi uma weekend adlileyo, lapho uGrace othethisa ukhulumeli sikamongameli uGeorge Jaramba emthethisa ngendlela asebenza ngayo laphatha ngayo amaphephandaba. Engibona kusenzakalayo ukuthi ama-editors amaphepha la abe nokwesaba behluleka lokuthi bebambe njani indabani, ngoba akulanye indlela esinga-explaina ngayo ukuthi benze ngani akuzange kwenzakaleli ukuthi ngani akula nto eyenzakalayo mayelana lo nkosikazi uGrace Mkhaya.
Ngezinye indlela uCharamba nguye othe emisakazweni lamaphephandaba kahulumende la lingayilokothi lindaba afuna ngiyangiswe okwedlula okwenzakalayo.
Ngibona loba engazange ikhulume uCharamba ama-editors ngabe belokwesaba ngoba bengazi ukuthi beyiphathe njani. Engibona kusenzakalayo ukuthi laye uGeorge Jaramba engxeke ngalezi nsuku laye ukuthi laye kethule ukubaza indaba leyi, ngoba okwenzakala okwamehlela ngaloliyana usuku ethethiswa phambi kwabantu kungenzeka ukuthi laye kakwazi ukuthi ebambe njani into lezi ithini. Uyabatshela ukuthi bebhale izitori bezimisa ngalolu hlobo ngoba kazi okungamvelela bokani indoda nje sihlezi laphana engakwazi ukuthi ibambe ngaphi ichiye ngani. Lama-editors la aswele i-direction ukuthi bebhale izitori lezi, kumbe engibona kwenzakaleyo ukuthi bapho ngokuthi ngcono selichiye singalithinti ngoba bengakwazi ukuthi ngalithinta kunokuzayenzakala kile.
Ekamnangagwa eyokugula kwakhe bayiphethe njani?
Lakho kube njalo kuthe kusenzakala bathule indaba le ithe isenzakala eGwanda ngomgqibelo ngesonto amaphepha azange ebhalele ukuthi kanti lamaradio azange ebhalele. Sibone ukukhulunywa ngalo ngemva uminister of information uChris Mshove esekhiphe i-statement esesitsho i-pride ye-government otshengisa ukuthi lakho zasabile akufanani lekuqaleni ukuthi bebezakhe bebhale betsho ukuthi amaphephandaba lama-radio station bebebhale ikakhulu bekuhlangothi lukanangabo. So ngibona lapho kubathethe nge-surprise azaze bekwazi ukuthi belibambe njani lolu daba.